isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathibane ehofisini 7:30 ayephuma ebusuku ehofisini ngathi sonke isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala.
Umongameli Mnangagwa ofisela uZulu weZimbabwe iKhisimusi elihle esithi uhulumende wakhe usebenza khathalala emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngeKhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi, lokho mina ngahlalayo angaze ngiyibone iKhisimusi enje.
Iningi likhala ngokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa iKhisimusi. Amabhanga akhuthazwa ukuthi alungise imitshina ekhafula imali eyama-ATM ukwenzela ukuthi uZulu athole imali ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla bethule imbiko befisela uZulu weZimbabwe ikhefu leKhisimusi elihle kusasa. Lanxanje besithi bayakwazi ukuthi iningi lithwele nzima ngenxa yokudilika komnotho. Ikhefu lalonyaka liza ngesikhathi intengo ikhuphuka mahlayana ezitolo kanti njalo kulokusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamandla kagesi kanye lamafutha ezimota. Abantu abangu 7.7 million labo bahlaselwe indlala njalo badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Embikweni wethule enkundleni yeFacebook, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu lokuvuselela umnotho. Uthe kuningi okwenziwa nguhulumende wakhe okugoqela ukulwisana lenkohlakalo, ukuguqula ezombusazwe ngendlela ethakazelelwa nguZulu lokwakha iZimbabwe entsha. Sixhume ilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Ngamazwi amahle kakhulu ayethulwe ngumongameli, ngamazwi amahle njalo ngamazwi ahlonipha uZulu weZimbabwe, ngamazwi ahlonipha imuli yeZimbabwe. Umongameli uyayihlonipha imuli yakuthi ayitshele iqiniso. Kona kwakukhulumayo umongameli kuliqiniso njalo kuphuma kuye sibili esitho sibili ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi uphatheka kubi ngomumo esiphakathi kwawo. Njalo galali usebenza khathalala. Umongameli usebenza 24 hours a day. Ngingananzelela ukuthi ungena ngasikhathibane ehofisini 7:30 ayephuma ebusuku ehofisini ngathi sonke isikhathi mayekhona ubhizi kala sikhathi sokuphumula usebenza khathalala. Okunjengakhona ukuthi aluba le-cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo, ngile qiniso sibili. Okunye kwakhona esiza kubona lutshintsho oluthile esizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Umongameli akusosifiso sakhe ukuthi izinto zibe zimbi ngale indlela. Yikho ekukhuluma kumuli yeZimbabwe ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi ule mizamo yokulungisisa udubo esiphakathi kwalo. Ngithanda ukuthakazelela kakhulu umbiko lo ethulwe ngumongameli.
Yebo, uyavuma ukubana kulobunzima elizweni kwezenotho baba Gawule, kodwa abanye bathi akulalutho olukhanyayo olwenziwa nguhulumende ukulungisisa umumo okhona.
ngabantu abangalaqiniso ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ezicathileyo ezingaqondanga ngoba abantu laba bayakwazi ukuthi umongameli uthe thatha le nto uthethe into efileyo ye-economy leyibisile ibhazalele ngako ke kuyaxakwa u-economy lokhu kuyaphakanyiswa kuyaxakwa nxa umuntu esithi umongameli kalaqiniso ngakholo kwakutsho ngumuntu olenjongo engayisiyo eyokulungisa kodwa injongo yokuphambanisa uhlelo oluphethwe ngumongameli nehulumende yakhe
umnumzana Belief Kaule ngowebandla lezanu PF umnumzana Chamisa yena ofisele uzulu ikhefu elilokuthula lokuthokoza esithi abantu kabamelanga balahle ithemba ngoba ibandla lakhe lizabahlenga ebunzimeni abakibo lingangena embusweni uthi izithembiso zikamnangagwa kuzulu kazilalo iqiniso njalo ngezokumkhohlisa sixoxele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda
uPresident uthi yena kuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisimusi lishiye kakhulu kulamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu yibukhokheli bezanu PF kodwa uthi yena usekhulumisane lenhlangothi zebandla labantu jikelele sebhode sekwazi izwi lekobulawayo waxoxisana labantu bemtshela ukuthi hayi kunzima wasuka lapho waseya lamajeni lapho kubotshwe khona abantu be-MDC bathe bekhuluma laye bathi no lingakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula ilizwe ngalokho qhubekani lisebenzela phambili ngakho yumbiko kapresident uNelson Chamisa ukuthi kuzilukazi kweZimbabwe kasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani lalamhlanje njalo ukuphumelela nokuthula lothando luzavela ekuthini thina zalwane zeZimbabwe sisebenzele ilizwe elilothando
abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lo nyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa kuyini okutsha ubaba Chamisa akuthembisa uzulu emnyakeni olandelayo
ungengalokho okuthiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu PF upresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuzulu weZimbabwe uzulu weZimbabwe ngeke kade nguye onohlelo njalo ofanele abe lezihlelo zokukhulula ilizwe upresident uthi yena mhlazana kufanele alethe ukukhokheli kuzinhlelo zikaZulu uzaphanga ayenze lokho kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa yande ukuthi ivele kuZulu ngalekho ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho sikuzwe emajele kulaba ababotshiwe abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe siyazi ukuthi umnyaka uphela olandelayo lo awusoziphele singalungisanga izandihluphezela izwe lethu
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele nzima ngokuswelakala kwemali lokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kuyiwa nje kukhisimusi kusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo we-Studio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamtshayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayihluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukhalakhala izimali babhadali ngendlela okumele babhadale ngayo.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi lokho mina ngahlala lawo angaze ngiyiboni ikhisimusi enje ngoba kunje nje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana ischool fees ama uniforms sesithengile kodwa kwalonyaka hayi kuzima asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe amabhondi laba sifisele wona sesibulalela iconomy shiwa sithwele nzima kunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lomoyo.
Hayi nikhisimusi songani sokungihlula kakhulu ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years back lezi ezidlulile sikuze kufika namhlanje mina ngayi-enjoye ikhisimusi even labantu abama bakayi-enjoye ngoba sofa kathi njenganamlunyaka vele ku-west than kweminye iminyaka ngoba sofa kathi sangathengi lutho into zabantwana lami ngokwami angikwakwazi ukuthenga even noma le-socks. I-business ayikho akulayo ukuxokozela akulani but abantu bagcwele e-town city but awukhaya lokuthi kwenzakalani so angazi ukuthi ungaba njani. Into athi ziyathula emashopu akula nto ethengekayo imali yakhona ayikho i-cash yakhona ayikho so angazi ukuthi kunjani ingaba bakwenza into zaba-flexible bantu bakwazi ukuthi bethenge into ezokuthi bekwazi ukuthi bedle kathi si-chicken athi sibo-150 kathi singidla i-chicken ayo ngisakwanisa sengiyakudla imbhidi sothi ngitshona endlini yatshona ngisenzani sengiyatshona nami ngisemsebenzini kwabha lami zama ukuthi nce ngingadobha lama okuncane lami ngikwazi ukuthi thengele abantwana mpela.
Lokhu kunendwendwe ezinde emabhanga koBulawayo lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa iWestern Union labo babhekane lokusilela kwemali kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abasebenza emabhanga bathi kumele kulungiswe imitshina ekhafula imali eyama-automated teller machines engasebenziyo ngemfanelo endaweni eziningi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Samson Inhliziyo osebenza kwelinye ibhanga koBulawayo.
Ama-systems akhona kanya they go on and off and kanya kuba lama-queues amaningi abantu befuna izimali. Njengoba nasha kulilanga lokugcina lokuya kukhefu abantu sibili bafuna izimali zokuya ogada amabhasi ngoba abantu bamabhasini kathi singakutshela ukuthi bafuna ikhefu kuphela bafuna ezinyeizinto zokutofotofoza lezi. Abantu and bafuna ukuyibamba yona ngoqobogobo kumbe labo enxa yendawo yenduko yokuthi laba abathenga khona abantu bakhona bafuna ikhefu and njalo befuna ikhefu nxa kusala ukuyithola ikhefu yakhona bagcina beseyadinga imali yale yangaphandle kwelizwe ukuthi beyidinga yona le ifuel yakhona. Hayi laba kuma-ATMs kuzima akuthambanga abantu abaningi insuku lezi ezidlileyo abantu nginala
singathi ke nxa sikhangele kuma-ATM khonapho kuyini vele esingathi kufile
ama-system enxa esemadala lawo into lezifuna ukuthi ziye zicubungu leifake kuthi nokuthi abantu bebehlala lokho nxa imali yakhona ayikhona beyifaka kuma-ATM ngoba okukhathazayo kalezi ukuthi abantu bayama isikhathi eside yo-ATM isenza ukuthi bona babe besiyathenga iy'mpahla zabo ngoba lokhu akhanya kuyahlezi into zolayina khona akenje amabhanga alapha ekhaya kumele abone ukuthi sibile agreda ama-system zabo ngoba lokhu ukuthi abantu babe bethona kwema-line eza ukuthi nxa ama-system nxa esebenza sibili kuya ukuthi ukuthi ngcina imali yakho niyabiliwe ngoba laba thina into esesifisayo njengoba singabantu bakazi uzigcina ngokwakuthi ufuna ukubona ukuthi imali uyayithola hambe ngoba ukuthi lokho esithona khonapha edorobheni olokho udlia izimali ithokothed day in day out akumphathe kahle ngoba enxa yokuthi kumele abe hambe siyagada ibhasi esiya emakhaya yinto abantu abayifunayo.
Kumnumzana Samson Inhliziyo usebenza kwelinye ibhanga koBulawayo bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana baphakame ngobuningi belubhekise ekhaya ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane kusasa. kodwa abanye kabe nelisanga ukuhamba ekhaya ngoba bekhonona ngokuqonga kwenhlawulo yamabhasi. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Bekuphithizela namhla esilindweni samabhasi eHebron lapho inengi labeZimbabwe kade liphuma lilubhekise ekhaya. Inhlawulo yokugada amabhasi aya eZimbabwe iqonye ngokuphindiweyo lokhe kwaqala ikhefu leKhisimusi. Ukusuka eHebron usiya koBulawayo ngebhasi kuvame uba amapula alikhulu lengxenye i-150 pula, kodwa amabhasi kuyona le iviki kade ehlawulisa okuphindiweyo. Umnumzana Abusani Moyo, umtshayeli we-TP enye ibhasi ehamba phakathi kweHebron leHarare, uthi isihambi asikhononi kangako inhlawulo yamabhasi ekhuphukileyo ngoba bevele besazi ukuthi kuba njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Thina hayi sibaphethe kuhle, abakomplaini sibabambe kuhle abantu. La maprice bakhala bhada bakhale kangako ngoba babebhajetile bekwazi ukuthi lapha bakhona kunzima manje.
Unkosikazi Emily Dube obelubhekise koBulawayo uthi lesi yiso sodwa isikhathi abalaso sokuyabona izihlobo labangani.
Umnyaka usupheli, sesifikile isikhathi sokubana lathi sibuyele emakhaya siyebona izimuli zethu. Noma nje amabhasi ekhwelile, akunani sizahamba kuphela. Isifiso yikuthi siyebona izimuli emakhaya. Kade sazijiya umnyaka wonke lokhu sebenza.
Unkosikazi Ropafazo Shivayi obesiya eHarare laye uthi isikhathi seKhisimusi siqakathekile kakhulu empilweni yakhe.
Ngentengo zamabhasi kuyafana, sonke sibona okufanayo. Siyakwazi ukuthi likhefu, ngakho akumelanga sibe sikhonona ukuthi intengo ziphansi kumbe ziphezulu. Kumele sivume nje, okwakhathesi siya eZimbabwe sizakholisa le muli zethu.
Kodwa umnumzana Stein Ncube ohlala eHebron uthi ngehlawulo ephezulu yamabhasi njalo lokudula kwempilo ekhaya babone kungcono ukuthi bathumeze imali ekhaya.
Lesifiso sibili esokuyasa ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa njengoba transport isikhwelile kanje, thina njengemuli sokusehlule sithe sikhangela sabona imali le inengi kakhulu ukuthi inganceda isize ogogo entweni eziningi ekhaya. Yikho nje sikhuluma kanje, thina sesithethe leyo mali sathumela ogogo ekhaya, thina sesizihlalele nje khonapho eHebron.
Inengi ekade lisiya ekhaya belithwele impahla enengi ngenxa yesimo esilukhuni eZimbabwe lapho intengo yempahla eqonge okwamagama. Uhulumende wakwele Zimbabwe lweBotswana bavumelene ukuthi umncele wePlumtree kanye leRamukhwebana ungavalwa ngekhefu leKhisimusi kusenzelwa ukuphathisa inani eliphezulu lesihambi. Ngiyimele iStudio 7 ngisabulani kweleBotswana, nginguMartin Ngwenya.
Yebo, mthokazo muhle simpapo muhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa labomahlekisa ngokwenzakala eZimbabwe. Njengoba kusasa kulilanga leKhisimusi, salipha njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangane. Abafuna ukungena kuhlelo, lisithumele imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usesuse ummeli wakhe kwele Tanzania uAmbassador Daniel Forte, ochodoza ukubotshwa kwabesilisa ababili abathandanayo abatholakala besemacansini. Umongameli Edgar Lungu usanda kwethula umbiko echothoza amazwi kaForte. IMelika inikeza eleZambia imali enengi ngomnyaka eyokuthuthukisa inhlelo ezichiyeneyo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi bakhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwabanye babo kwele Tanzania. Omunye osanda thunjwa ngamapholisa esitha ngumnumzana Voleni Ngethi, yena okhululwe namuhla ngabadlelana lohulumende abathi ungenela kakhulu kwezombusazwe. Inengi lithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika ngamandla njalo lithi kaliboni kusiba lotshintsho ngomnyaka omutsha oka 2020. Usanekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngesikhathi imali ilokhu isilela elizweni, inhlanganiso yeBankers Association of Zimbabwe ithi abantu abaningi abasagcini imali yabo emabhanga lanxa beyithatha khona imihla ngamalanga osekubangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi ufake imali eyizigidi ezingamachumi amabili 20 million zamadola emabhanga ngeviki edluleyo. Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ngesisusa sokuswelakala kwemali.
Abantu babengasabhenki barongweni, hayi abakho rongwa, bayesaba ukuthi bangabhenka bazoyajoyina ilayini leya yokuthenga imali yabo. So ibhenki as a system ayisakhoni ukuoperate like that. Without trust, bank cannot work. Kufuze kulungiswe inkalakatha inkunzi malanga yenkinga ye-economic problems zeZimbabwe. That needs to be corrected. Kube ne-trust in economy elizwe besokusehla kusiya phansi. So i-bank cannot operate under circumstances lapho ngela trust khona.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uthi abantu abaningi bayalamba emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi.
Zafumana ukuthi abantu kabenelisanga ukuthi baye emakhaya bayixhumana lezimuli zabo. Kukanti abantu kunokuthi benakane ukuthakazelela ikhisimusi, baphathe ngokudinga ukuthi baza kudlani, akula kudla vele singasabali ke okumnandi okwekhisimusi. Khona vele ukudla nje kwansuku zonke. Imbiko esiyizwe enkaya iyafana lembiko esiyizwe wanke, esiyizwa etholotho, esiyizwa elupane, edinga abubi mguza, abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho singathi yi-national disaster entweni lezi, but kakakwenzi ngokupheleleyo, kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo. Ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi sokule disaster elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uNkosazana Mebhongwenya, uthi umumo osemaphandleni uyafana losemadolobheni.
Kubi kakhulu lapha edolobheni ngoba ukuthi vele ishebo bazasithatha ngapho kokuthi beyenze a different meal from the normal meal. Kunzima ukuthi uthi abantu bazaphindela embhideni naleyana ekhavishi akade bevele beyidla. Akulanto ethengekayo, abanamali. Ngamanzi kawakho, ngamagethi kawakho, le mali kayikho. Konke okudingakalayo kakukho. So njengomzali yabo uphuma nje uphomba ukuyazama ukuthi ene ngudobhile yikho khonokho.
Umnumzana Ndlovu uthi kufanele uhulumende enze imizamo ehlukileyo eyokulungisa uhlupho lwezomnotho welizwe kusasa.
So omunye umuntu ohlakaniphile wakwathi yena isiwula ileso esilokhu esenza into efanayo, siphinde sicabangele kodwa ukuthi sizothola impumela ehlukile. As long as ilizwe nohulumende bengenzanga into entsha yokulungisa ezomnotho weZimbabwe, akula nto ezotshintsha. Ngokubona kwami vele into zizoba worse kusuka kusiya next year. But yiwo phela ukudubuka kwethumba and yikho futhi amaNdebele amayethu esithi wona selidumele emalishumpeni kuyo khulunywa ngendaba efana nayena leya. Sisukusela kudala kukono kutshintshaniswa amakarensi, kuloku kuzama ukukhavwa ngezigamba. Because double up I cover next number double. But they have figured a point in where it's come so for you fight come up his waste is come. There's always like better double in a tabuga won't come to seven to our moon to moon. I would understand as moon. Is Zimbabwe Kusia Pambi moon. There's nothing singing the went.
What do I mbigwini away to Lena Musa? Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uyakwazi ukuthi iningi lilokhu lihlupheka njalo uhulumende ulenhlelo eziningi aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Sigqibeke uhlelo lwethu lalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba kusasa kulikhefu lekhisimusi. Sileqembu lenkeli lecombination lona elisanda kwethula idlalate elitsha. leli lidlala telenkedile elesivili njalo lilesihloko esithi valandeli nangu umkhokheli waleli qembu uNation Ndebele.
Ngibuya ePlumtree endaweni okuthiwa iBrunaberg. Engicula laye nguEmmanuel abambiza bethi ngusabunandi. Iqembu silisungule ngo-2017. Leli albhamu esinalo manje kuyi-albhamu lethu lesi-2. Siqale ngelinye i-albhamu sisaseyiqembu elibizwa ngokuthi osobunandi.
Litholakala ngaphi idlalati Ndebele?
Kule inamba 0642306713. Lapho kutholakala khona u-Emmanuel Sabunandi ke lapho. Bese kusithi uNation Ndebele umthola ku 0788424668. Bese kuza njalo omunye esebenzisana naye abathi nguqhubekani Ndlovu 063 134 6025.
Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi singena nje kukhisimusi kusasa.
Ngithi abantu mabahambe kahle ezindleleni abaya emakhaya, don't drink and drive. Sisithi kulabo abatholileyo idlaladi lethu mabalidlale ezimotweni besiya emakhaya belidlale njalo sebebuya emakhaya, bese kufithi labo abangakalitholi balithole njengalokho ngifake izinamba lapha. Silithanda lonke abalandeli berumba sithi kube mnandi.
Baphuma ke enkundleni abafana benkedile combination ngale. Bafana benkedile combination besiqhubela ke izindaba zethu zosuku. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bafisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle. Besithi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.